Siya kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguntungameli Nkomo.
Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba lashona lendaba. Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba lashona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa baboshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuphi ngathi wahamba esiwayeni omunye umadalikala ebusuku. Wahamba wayethatha imbuzi amadalikala phakathi kwalaba umadalikala okhala wakhona. Then wathi esethethe imbuzi wahamba wayehlezi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe. So lo umadalikala okhala wathi esidiwe imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe. Wazitshela ngomunye ukuthi hayi akhe ngabona umufi lo ehlinza imbuzi enje kanje. Yena wathi umlando wahamba wayathekisa abanye abangane bakhe. Bayathola khona okwahlinzela khona imbuzi. Abalonda igazi lalithonda ngendlela lase laqonda emzini womufi. Wathi ufika emzini womufi akhena ingekho umufi kodwa kwakulo mama wakhe nguye wawutshela ukuthi umufi ungazi bamlanda futhi khona lekho umakhelwane babuya layo. Umufi kayalanga ukuthi imbuzi wayeyitshentshile imbuzi kamadalikala yase bathela leyi nyama yayikhona emzini yakhe abasajinyanga okuningi base bathela sikumshaya bonke engu-eight.
Bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela?
Wathi sebemtshaye kanjalo umfilwana bamtshiya emele kodwa umadalikala okhala njengoba kwakungumakhelwane wakhe eseduze wayehamba emsuku esiyomtsheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo u esaphila ehamba emnika amaphilisi lamanzi ehamba insuku eziyisithupha ehamba esiyomtsheka endlini yakhe kodwa bethiya-ke bethile umnyango wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini. Kwathi ngelanga lesithathu bathi besekutsheka kwaphansi ekho wathola esenjani esefile. Ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi lazi sele malanga engambona njengemva kokutshaya kwakhe. Wathi esekutsheka endlini yakhe ikho wathola efile.
Sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokhu bekhona ngapho kwamadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba?
Sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje nakurimand eklamtree prison kwafana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial remand wangena e-prison.
Amacala anje mpholisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe yinto ephongukwenzakala nje kanye?
Kumadlambuzi indawo ningathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zine ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje kungathi sekukhalile ngoba inyanga eyidlulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi ipika kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda yindoda yathi yacaphuka isithi umfake umuthi then wathi wamtshaya ngepitch wamdabula ikhanda. So kathesi sokuyenzakale futhi kukanye wathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kukanye abantu kabafundi.
Amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo?
Okwamanje ningathi sekungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutshintsha kwezifuyo imaningi kakhulu kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholotsho zibuya emadlambuzi zitshontsha izinkomo namadolo behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo besithengisela khona le etsholotsho. Njalo sekulabanye abasuka shithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iy'nkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethu yemadlambuzi sebethatha izinkomadlambuzi ezikapisa khona le futhi eBotswana njalo njalo. Kodwa ungathi okwamanje kungcono especially lo umnyaka.
Uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje?
Khathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi nabantwana abafana besilisa ukuthi babafundise njaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafundise kulumsana makho nenkinga esigabeni.
Hayi, ive kukuhle ukuba lawe kuhlelo mpolisa, siyabonga kakhulu.
Kulungile kabangoma, ngiyabonga.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lepolisa lakomadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kowesilisa obesetheswa icala lokweba imbuzi. Thiyani indlebe uhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Awshele baba angala phuma lenda ashona lenda
awuyelele
angala phuma.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Sili gqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.